Lokho kwenze ngumnumzana we-Elon Musk kakhulu thina njengama-African. Kumele sikuthokozelele kakhulu mnumzana Nkomo ngoba ngomnye wethu phela obuye laye vele e-Africa wazofika lapha wasebenza gadalala wa-achieva abathi yi-American dream yakhe sibili. Into enhle kakhulu leyo enziwe ngu-Elon Musk ukuthi athenge i-Twitter ngamabhiliyoni amaningi kangaka. Yiyo phela abathi essence of capitalism. Ungabuya lapha eMelika uzosebenza gadalala nzima, umvuzo uyawuthola. Thina njengoba lathi sinje siku-IT space, uba i-role model yethu kakhulu sibili u-Elon Musk. Mina nginje ngingu-CEO wama-app amabili, enye yi-Truckify app leyi eyiyo enika imisebenzi yama-commercial truck drivers. Laba ba-driver amagonyeti ekhaya baphuma ukuvuka nje bevula i-app. Bebone imisebenzi yabo, sebekhetha umsebenzi abawufunayo, sebethwala umthwalo, sebesiya deliver. Ngilenye iApplay esetshenziswa kakhulu kuma-restaurant okuthiwa yi-Grabler Technology, eyiyo etshintsha indlela esasikhangela ngayo i-menu yaku-restaurant. Instead yokuthi sibe sivala iphepha le-menu, singakwazi ukuthi ukudla lokhu yikuyini, eyami i-technology entsha le itshengisa imfanekiso yokudla lokhu okuphekwa yiyo leyo restaurant. So ngingathi yi-Instagram of restaurant food photos. So lokho kwenza ukuthi umuntu noma ekhangela i-menu ye-restaurant adle ngamehlo ngoba uyabe bona imfanekiso yokudla konke sokuphekiwe i-restaurant leyo, ebona imfanekiso ephomba ku-scroller nje up and down. Uyabona, into enhle le i-app yami yokuthi nxa ingafaka endaweni enjenge e-Victoria Falls ngale kuma-restaurant kumbe kuma-hotels, ngoba i-app yami iya-translator futhi ukudla in a different language ukuthi njoba i-tourism inengi ngale Victoria Falls, ama-tourist kathesi akwanisa ukuthi avale ukudla ngesiJelimani, ngesiFrentshi, uyabona, kumbe isiSwahili, ngesiPhuthukezi. Kuba kuhle kakhulu ukuthi kube le technology ese-Victoria Falls eyelungiswe isizalwane saseZimbabwe. Uyabona, njengakhona okokwenziwa njani ngu-Elon Musk. Kuhle kakhulu sibe ukuthi nxa i-Grabler ingaba sendaweni enjenge-Victoria Falls, yenza i-tourism ibe lula kakhulu ezivakatshi zonke, ngoba ukudla kathe sezikwanisa ukuthi zikubale ukudla kwakithi eZimbabwe, but zikubala ngani? Nge-language yakibo. So lokho kwenze ngu-Elon Musk kuhle kakhulu sibili, siyakuthokozelela. And lathi lokho esingemuva kwakhe ukuthi kwelinye ilanga lizabe lisibala lathi kuthiwe isizalwane saseZimbabwe laso sesithenge enye i-billion dollar company khonapha eMelika. Kuhle kakhulu lokho kwenziwe ngu-Elon Musk.
Uthi u-Elon Musk uzavumela abantu ukwethula imbiko yabo bekhululekile, kungakhathalekile ukuthi bathini kulinkundla. Okwenza abanye besabele ukubana le mbiko exabanisa abantu, imbiko elenzondo, isizavunyelwa ku-Twitter. Uthini ngalokho?
Lokho sibili kuzaba ingxabangxoza ku-Twitter, ngoba kuzadala nje sibili ukuthi kube labanye abantu abazabe bekhuluma izinto eziziyelale lokuthethisana. So into yangikhona leyo asikayazisisi ukuthi uzayivikela njani sibili, ngoba uyabona phela nxa sokuvuliwe amanzi laphana sokuthiwa khona nanka segeleza, kuzagcina kugeleza sibili ezinye inhlamba lapha esingazake sizibone. So lokho sihlezi nje simile ukuthi sibone ukuthi imigoqo yakhona leyo yona ayikhiphayo izadalani mnumzana Nkomo.